Ya, indaba ye-Russia ne-Ukraine inzima kakhulu. Iloba i-Ukraine ngaze ithole izikhali, kuzaba nzima ubana impi le iphele masinya. Izanzimela kuzaba nzima la ku-Russia njalo. Mina ngibona okumqoka okuqakathekile njalo okuyisiqokoqela yikubana kube lo mlamulankunzi, kube nokukhulumisana. Ngoba impilo asoze iphele masinya ngokubona kwani, and isilimaze ikakhulu umkhonomi we-Ukraine, walimaza yalimaza njalo i-economy ye-Russia njalo. So kuyabe kuqakathekile ukubana babonisane, bahlale phansi, bakhulumisane, kube lo mlamulankunzi. Umlamulankunzi ungaba yi-United Nations kumbe inxusa likhethwe yi-United Nations. Ngoba impilo ayisoze iphele kuhle njalo ayisoze iphele masinya.
Ubona ele Ukraine lithola izikhali ezingamisana lele Russia, njengoba sibona ukuthi ele Russia lisebenzisa izikhali ezisezingeni eliphezulu.
Kungaba nzima kakhulu njengoba amanye amazwe anjengeMelika, la mazwe lawo angamalunga e-NATO esekela i-Ukraine, kuyisifiso sabo njalo ubana bebone ukubana lokhu abakujongileyo kuvikelwe. Engxenye i-Ukraine ingathola isikhali lezo, singazi ukubana isikhali lezo zinganelisa ukulwisana lesikhali ze-Russia. Kodwa ngoba i-Ukraine ilobungane kumbe ubuhlobo lobunini la malunga e-NATO, bona bangagcine besitholile isikhali. Kodwa mboni lokhu kuzasiza ekucineni, ngoba impi leyi izaqhubeka iqhela i-Russia ne-Ukraine bazalahlekelwa ngamasotsha labantu. Lo mkonomi we-Ukraine lowe-Russia uzalimala kakhulu xa sikhangela nje khathesi e-Ukraine ne-Russia namazwe aziwa ngokwenza ngokuba le seed oil eningi, o-sunflower lani le wheat ngqoloyi. Kodwa khathesi sokusilela khona lokho. So impi le isibili isilimaze ama-economy e-Russia le-Ukraine kakhulu. Bengaze bethole isikhali e-Ukraine. Amboni kuzaphela lula, amboni kuphela kuhle lokho. Kumele kudinge umlamulankunzi ongasiza khona.